Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 kuLwezi 2019 uKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje, isiphathamandla sikahulumende esisebenza ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa esibotshwe izolo sikhangelelwe ukuthi sizamiswa enkantolo namuhla.
Umongameli wakhuluma wathi izakhi kathesini kwamazinyo ukuthi ilume iyaqhubekela phambili ngomsebenzi wayizakhi lanxa abantu nje belokukhonona ukuthi kungani imisebenzi yakhona ihamba mbijana.
UZulu uthi iZimbabwe Anti-Corruption Commission ivala abantu amehlo ngokubopha isiphathamandla sikahulumende esisebenza lo mongameli Mnangagwa.
Abantu bezanuphefu bethi bona bayabophana ngamadlwana ngamadlwane. Umnumzana uJoram Gumbolo Mnangagwa abantu nje abavela khatshana besebenza bonke.
Abantu abaningi kweleZimbabwe bathi bathwele nzima ngokuphanda impilo.
Abantu abazisebenzayo bathela imali zokuzobhadala ama-school fees, bazithengela amaphilisi, bathenga ukudla. Nxaizilisenadokunje kuqasukuka lezulu abantu abasasebenzi, kuba nzima kakhulu ukuthi impilo zabo ziye phambili.
Lingakhuthwa umculo ezemelika lokunye okutshiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Isiphathamandla sikahulumende welizwe leZimbabwe esibotshwe yiKhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission izolo sikhangelelwe ukuthi sizamiswa emthethwandaba namhla eHarare. Umnumzana Joram Gumbo obona ngenhlelo ezijeneyo ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa wetheswa amacala ambalwa awenkohlakalo owenza ukuthi uhulumende weZimbabwe alahlekelwe phose izigidi ezine zamadola $3.7 million. Iziphathamandla zekhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission zithi uGumbo obizwe ngabacuphi bayo watshelwa ukuthi uzamiswa emthethwandaba namuhla ulakho ukuvalelwa nxa abajutshisi bakahulumende bengalubeka kahle udaba lwabo emthethwandaba. Kubikwa ukuthi uGumbo wathatha isigidi samadola kuhulumende walungisa indlu kadade wabo uMavis Gumbo esithi kulapho okuza kuba isigodlo senkampani yeZimbabwe Airways. Kubikwa njalo ukuthi wadlelana lenkampani yokuthenga amafutha iyaphiwa umsebenzi nguhulumende ukuthi ithenge amafutha ezimota. Inkampani yeFirst Oil Company yanikwa nguhulumende phose izigidi ezintathu zamadola $2.7 million kodwa akwaziwa ukuthi imali le yenziwani. Abasekela ibandla elibusayo abanjengomnumzana Believe Gawule bathi iZimbabwe Anti-Corruption Commission isisebenza ngendlela efunwa nguMnangagwa.
Izakhi yaqhubeka ngomsebenzi wayo. Umongameli wakhuluma wathi izakhi kathesini kwamazinyo ukuthi ilume iyaqhubekela phambili ngomsebenzi wayizakhi lanxa abantu nje belokukhonona ukuthi kungani imisebenzi yakhona ihamba mbijana, kayigijimi, kayihambi. Kodwa-ke khonoko okwenzakalayo kuyatshengisa ukuthi izakhi iyenza khonokhona yakukhulumayo ukuthi yaqala icubungulisise kuhle, dingisise kuhle, ithathe kuhle ubufakazi bonke obugcweleyo. Kulindaba zingasiyangena emakhoti zingalahlwa ikhoti ikhoti imfumanise sibili umuntu nxa ukuthi uthethwe izakhi ithi nxa imthatha umuntu isiyamsemakhoti iyabe ibonile ukuthi umuntu lwecala sibili yikho khona okwaba kukhangelayo. Abantu abathi umfumile akusakhanyi lani lamacala akhona akasakhanyi akusoqiniso lelo amakhoti indaba lesemakhoti amakhoti yiwo aza kutsho ukuthi ayiphetha njani indaba kamfumile ngoba izakhi yona ingabopha ikhambi sekhoti.
Ugawule uthi kukhanya engani ziningi iziphathamandla zikahulumende ezizabotshwa yikhomishini le ngenxa yenkohlakalo ememetheka eZimbabwe.
Abantu abaningi bazabotshwa. Ngabona izakhi yakhuluma ukuthi lama-cases athile aphambi kwabo. Ngamanye wonke ama-cases agoqela abantu abakhulu abalezikhundla ezinkulu kuhulumende.
Kodwa kulabanye abantu abathi uhulumende udlala ngoZulu. Omunye wabantu abalombono lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho ezimele yodwa.
Kanti phela kuvele kuyaziwa ukuthi nxa abantu bezanuphefu bethi bona bayabophana ngamadlwane ngamadlwane. Umnumzana uJoram Gumbolo Mnangagwa abantu nje abavela khatshana besebenza bonke bahulula indaba leyana eyokukhishwa kwaMgabe esikhundleni bebonke. Kanti kungani sokuthetha isikhathi eside indaba eyakhulunywa kakhulu eyentekezimbili lisanele Zimbabwe Airways elokhu ngakabotshwa kuthi ukuthi nje njengabantu besitsho nje angamadlwane kuphela. Angiboni ukuthi ukuba abantu belokhu bebona kubotshwa abantu bezana kula bantu abaningi abasebenza lo mnangagwa uhulumeni kamnangagwa abavele bethaziwa amacala abo. Nxa bethiwa bayabotshwa bengajeziswa bengavalelwa, ngibona ngathi mina uZulu kule qiniso lokuthi hayi ngamandlwale la lokhu kuvala abantu amehlo. So kufanele ukuthi vele bayikele nje ukukhuluma ngakho ukwenza ngakho ngoba bayayangisa ubaziyangisa ebantwini.
Umnumzana Greta Sibanda, umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-King Mzilikazi Royal Trust, uthi baningi abantu bazabotshwa ngesikhathi uMnangagwa esesikhundleni.
Lapha ukhuluma ngengwenya izabaqedwa kwenyamazana zendle zinatha emfuleni. Ngibona besazobotshwa phela ingwenya ifuna ukuzigeza. Nxa esiyaphuma uyabe eseliqhawe okaMnangagwa emhlabeni wonke. Lowa nje sisazi ukuthi naye ungcolile kangakanani, kodwa yena kathesi usevikelwe ngumthetho. Bonke abanye laba bazongena.
I-Commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission isanda kubopha unkosikazi Prisca Mufumira, owayeyisiphathamandla sikahulumende esibona ngemisebenzi lenswelo zikaZulu. Unkosikazi Mufumira wetheswa amacala okuthi wachobodisa inkampani kahulumende e-National Social Security Authority ngokuthatha amaqubaquba emali okungekho emthethweni. Okwamanje sike sikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi uhulumende uzawenza umhlangano namhla lezisebenzi ezifuna ukutshengisela emigwaqweni zikhonona ngeholo eliphansi. Induna ezijiyeneyo eMatabeleland North neMatabeleland South zithi kule ndlala esabekayo lonyaka. Zithi indawo eziningi azisela manzi, abantu sebelamba, njalo lezifuyo sezisifa suku zonke. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Chronicle. Uhulumende uthi uzadinga imali yokuvuselela umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation okwehluleka ukukholisa izisebenzi eziningi okwesikhathi eside. Lokhu kwethulwe umsakazo weZBC. Okwamanje sike silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi weStudio 7 esibathandayo. Likhuluma lomlilo wasenkaya. Yobana ngikhuluma nani njengamanje ngilapha kule South Africa. Uyazi ngicela ukuthi ngiede okuncane nami. Ngibona ngani ukuze siqede lolu dubo olukhona la ekhaya eZimbabwe. Ikuthi abazame laba bantu ne-government yakhona ukuthi banikeze abantu ama-US dollar. Yabo ngibonani kungasiza ukuthi sivimbe yonke limbisho ekhona ama-strikes, ngoba ezithize ngibona namhlanje amanesi eHarare aqalile ukustrike, ama-doctors astrike kudala. So uyabona nje ukuthi ezempilo nje zithe ukulimala, kulimala kakhulu abantu. Yabona ngoba bona nawo abantu abaphezulu ma bethe bagula bahlangabezana lesimo esinjengaleso, bagijima baye ngaphandle kwamazwe bashiye nje. I mean abantu baseZimbabwe besenkingeni enkulu kabi yokuthi basuthi bazoyapi. Imithi ayikho, labo fanele basize ama-doctors lamanesi njengobana be-strike. Ayihambi lento. Kungangcono nje banikeze labo abantu imali yama-US dollars labo bakwazi ukuthi baphile, ngoba vele ekhaya kusaphileki. Ma uphethe yona imali yabo yaseZimbabwe le akunancedo, ngoba into zakhona zikhuphuka every 2 days or after 24 hours. Uyabona nje ukuthi kufana nomdlalo nje.
Ngisalibonani bantu beStudio 7 labalaleli. Mina ibizo lami ngisiba nguMuzi Chuma, ngiphuma le eBinga ngokuzalwa ngizalwa enkayi. Hey, niyezwa lo baba lo abantu ugawule kumbe ngumhlobo bani lo muntu kumbe ubuya kuliphi lizwe oyiliza lizelwe lapha ekhaya sihlupheka kangaka abelokho ekhuluma hey America mangabe bona ukuthi America akanandaba nayo ke why yena angafune enyi i country ke ngamsiza ngezomnotho why lokhathi America America kanti iyo nje iphethe iZimbabwe yonke iyi America yonke uwo wonke lamazwe abelokho ethi America bangabe lokho befuna ukusenza izilima nje sibadala sibangaka abantu bakithi izihlobo ziphelile lana ziphelela kuwo Bed Bridge abantu bedliwa zingwenya ngenxa yabo ilizwe lo amazwe wonke sekagcwele abantu baseZimbabwe nobungathi uyapi Zimbabwe kuphi Zimbabwe abe lokho ekhuluma amanyala umuntu emdala engaka asiphileli yena lana njengoba nawe yathi ukuthi kasiphileli America mangabe kuyikuthi uyakhona ukwenza izinto zomnotho lezi wayangezenzanga simga ngakimnyaka thinzi lokhe bathathi lizwe lana akayekela ukube lokhu asihlukumeza lana lo baba ugawule wakhona lo hawu sihleli siphila kanzima abantwana bethu bahleli bodwa emakhaya sihleli sisemazweni sisebenza kanzima sisebenza sigijinywa ngapho siyachaya babe lokhe bekhuluma nje into zabo yena mawungambuza khona manje ukuthi bona abantwana bakhe bakupha abantwana babo bafunda kuphi badla buntofo ntofo thina abantwana bethu baphila kanzima ngenxa yabo laba bantu angabekele ukube lokho esiphalela amabhodo lana njengenkukhu ziphaleli lokho nje nobukhokho lana ukuthi zize zigijima hawo babe lokho beyengabantu laba bantu laba baqina ngathi lokho beyengabantu lana ukuthi abantu bebavotele
sanibonani bantu westudio 7 siyanibingelela lonke bantu hey thina into esiyibonayo lapha bantu besicabanga ukuthi yafana vele ngoba le ndaba yaseZimbabwe lengeke isalunga le ngoba la bantu still babusa ngodlame ungcono nje ukuthi vele mangabe kuthiwa kuyaliwa kuliwe mesi mabe getulwe bephume izano PF ngoba siyayibona le nto ukuthi vele still bazasihluphekisa njengalento iyayenzakala 37 years umgabe ebusa ngodlame abantu behlukunyezwa behlupheka la manje le nto abafuna ukuyenza yiyo yilo abafuna ukuyenza sikhathele ngaba kwenzakale khona okubi okungayenzakala cela bephuma sabafuni ene manje mina umbono wami mbona ukuthi la bantu sebedlalela phezu kwameva laba mase bengabe sebekhuluma ngeAmerica bethi bangahlukuluza iAmerica ngeke baze balunge yikho labo bazochaywa khona abadlali bedlalela kuAmerica bazathaywa wonke ubukhosi lo abalabo buzaphelela phandle konke ngoba mase bedlalela ku-America bazachaywa kuphela.
Yelawo-ke ngamazwi abantu abasithumele kuwhatsapp kunombolo ethi 012-465-0318. Sicela ukuthi lisithumezele amazwi enu phela sizwe ukuthi lithini ngokujiyeneyo njalo lingathumeli phela onganokule nhlamba. Sifuna ukuthi sixoxeni sibone ukuthi sikhuluma ngani. Ye, siyabonga. Sesikhangele ke okwenzakala kumanye amazwe amafitshane. Uhulumende kamongameli Donald Trump uthi kulungile ukwenziwa lelizwe leMelika eselihlise inani leziphepheli ezizavunyelwa ukubuya elizweni leli ngomnyaka ozayo. Sokhangelelwe ukuthi kuzaba labantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amabili kuphela abadinga ukuphephela kwele Melika ngomnyaka ozayo. Ngesikhathi kusabusa uMnumzana Barack Obama kwakulabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalolunye 85,000 ababevunyelwa ukungena eMelika bedinga ukuba yiziphepheli. Abantu bayakhala okumangalisayo kwele mali lapho kusanda kubulawa khona abantu abaningi ngamalwe cacha bathi lokhu kungenzakala ngesikhathi esilandelayo. Zulukandaba, njengokulithembisa kwami izolo lamhlanje siqhubeka sixoxa lesizalwane seZimbabwe sikhuluma ngezamabhizimusi. Lamhlanje sixoxa lo mnumzana Michael Ndiweni. Baba Ndiweni, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kids, sanibonani balaleli.
Yeah, akusitshela ukuthi wenzani empilweni baba.
Ngilokhu abathi ngesikhiwa yi-social activist, ngimelela ilungelo loluntu. Ngiyakhuluma kakhulu kundaba ezihlukumeza uZulu. ngikhangele kakhulu indaba ezesikhiwa i-economic justice, ukuthi abantu bakhululeke bathole amathuba kwezomnotho. Njalo futhi ngisebenza kakhulu labantu abazisebenzayo futhi ngama-formal traders ama-vendors, inkenhlanganisa ukuthi ayibulawayo vendors and traders association.
Singathi khona ngale-ke kuma-vendors liphila njani laba abantu abathenga bethengisa impahla?
Kulobu nzima kithi esihlangana labo kakhulu, ngingazikhangele abesebenzela khona khonapha koBulawayo lakwezinye indawo. Kathesi kuyalea kwikhathi phezulu kunje nje abantu abalanda zokuthengisa elizweni liyana, abanye abantu abasasebenzi. Yazi ukuthi abantu abazisebenzayo bathola imali zokuthi babhadala ama-school fees, bazithengela amaphilisi, bathenga ukudla. Ngayizulu lisena sokudla siqhathe ukuwa lezulu, abantu abasasebenzi. Kuba nzima kakhulu ukuthi iy'mpilo zabo ziye phambili. Njalo futhi ngingazikhangele izinto lapho abathenga khona impahla kwezinye indawo, abantu abathengisa sebefuna okheshi khonapha elizweni, nxa besiya phandle kwelizwe kuyafunakala i-foreign currency. Isisipho kutholakala ukuthi nxa uyithenga ebe lakwa-premium asika kubo-40-50%. Khona ngale phesheya futhi njalo bahlangana nendaweni lezinto eziningi ezihlupha emabhoda lapha kuqhabeka nzima. Kulobu gwelegwele obuningi obenzakalayo endaweni zokungena le mpahla lapha, vele kunzima kuma-transporters kunyeze. Khona ngale mazweni nxa besiyathenga, abalandawo zokulala, ama-toilets, omama bayathathela izimali. Hhayi, kulobu nzima kakhulukazi emsebenzini wabo.
Singathi ngenxa sikhangela-ke ukubamba imali la, babamba imali ezinjani?
Kuhlangene, kusiya ngokuthi umuntu uthengisani. Abathengisa izwidzi lezi babethola khona okuzimanjalo okuncane okungamakhoyini. Abathengisa impahla babethola le mali esithi i-RTKs libhondi. Then nxa uthengisa amafruti njalo futhi engxenye bathola nale mali encane esiamabhondi coins. Kodwa abaningi abantu abasebenza ukuthengisela abathathi ini i-RTKs, ziba nje i-RTKs ikhupha ngokuthi xa usudinga i-foreign currency utiyawoti izinto sokusiba nzima ukuthi uyithole, somele uyithenge nxa phose kabili kumbe almost 70%. So kunzima kakhulu imali abazitholayo ukuthi basebenze, kunobunzima kakhulu indlela abasebenza ngayo.
Ye, ngamafitshani-ke nxa ungagqiba khonapho ubona ngazani-ke abathenga bethengisa emgwaqweni bo bangaziphilisa njani ukukhuphula impilo yabo?
Athink umqoka phezu kwakonke ukuthi umkhono kumele uvuke usebenze ukuze imali leyo esilayo ibe namandla. Nxa sikhangela imali zokwamanye amazwe, yiyo indlela abantu abangasebenza kanjalo. Futhi okunye okudingakalayo ukuthi uhulumende athathe umlando ukuthi a-formalize kumbe abeke imizamo esiyale ngathi yi-strategy yokuthi abantu abazisebenzayo abalembono emihle. Ngasikhangele kakhulu i-research esayenzayo kumbe uchayiso salenzayo litshengisa ukuthi abantu abayi-13% kusiya ku-14% khonapho ngabantu abafuqwa i-entrepreneurship, abantu abafuna ukusebenza not because bafuna bathenga ukuthi bathenga ngodla baphile but bafuna ukuthi babe ngosomabhizinisi amakhulu. So kuyatshela uhulumende abe le mizamo ukuthi abasekele bakhule, bangene labo kuma-mainstream economy, bafane nabo okay, bafane nabo pick and pay, bafane lezitolo ezinkulu ezithengisa impahla o-Edgars nezinye nje. So kunjalo ngithi mina uhulumende kathathe inzamo yokuthi abe le-strategy soku-integrata kumbe sokuhlanganisa i-informal economy into the mainstream economy.
Ye, lapha-ke besixoxa lobaba uMichael Ndiweni uVendors and Traders Association khona ngale-ke eZimbabwe koBulawayo. Sibonge kakhulu ungadinela kusasa baba Ndiweni.
Ngiyabonga kithi.
Asihlanganeni njalo kusasa lapho siyabe sixoxa khona lesinye isizalwane seZimbabwe, lapho sixoxa khona ngokutshiyeneyo. Kwezenzakala eMelika namhlanje, kukhanya ngani abanye abantu okumele banike ubufakazi udalele House of Representatives bayala ukuveza udaba lokuchatshangelwa ukuthi kwenziwa ngumongameli Donald Trump wacela umongameli wakwele Ukraine ukuthi ahlolisise okwenziwa umntaka Joe Biden kulelo lizwe. UTrump kubikwa ukuthi wayefuna ukuthi umongameli wakwele Ukraine ahlolisise okwenziwa ngumnumzana Hunter Biden owayesebenzela inkampani ephehla umlilo kagetsi. Ake sizwe umnumzana Dan Moyo, ingcweti kwezombusazwe, ekhuluma ngodaba lolu osolufake uTrump enkingeni.
Okokuqala, ukubona kwami ukuthi into enza abantu laba abasebenza lo Trump bengafuni ukuya eCongress ukuyotestifya indaba yokuthi okokuqala uTrump uyabathreatena ngoba udemanda i-full loyalty from abantu abamsebenzelayo. Okwesibili, ngikuthi mostly ama-Republicans bazama ukuma behind uTrump. So I think abaningi bayesaba ukuthi baye Congress against izifiso zikaTrump ngokubana abazi imibuzo abazoyibuzwa lapho. Kungenzeka ukuthi bagcine bekhuluma izinto ezingahambelani lokufunwa nguTrump. So plus iDepartment of Justice ekhokhelwa ngoba itshengisa ukuthi layo ivele ayifuni ukuthi abantu bahambe bayetestifya ku-Congress. So the way ngibona ngakhona mina i-defiance nje from uTrump labantu bakhe abamlandelayo.
Ubona ngani bengahamba kukhona yini abangakuveza okungalimaza umongameli Donald Trump?
Ye, ngiyakholelwa kakhulu ukuthi yikho okusetshwa ngu-Trump ukuthi mhlawumbe bazosuka baveze ezinye izinto ezingakaveli njengamanje under i-cross examination. So rather than ukuthi athathe i-chance yokuthi abavumele ukuthi bayotestify e-Congress, ubona kungcono ukuthi abalise ngoba usaba khona lokhu ukuthi ungagcina uvumbuluka ezinye izinto. Ngoba ngokubona kwami akusindaba ye-Ukraine yodwa I think uTrump are involved kiyo lapho abuse khona i-office ka-president. I'm sure ukuthi kukhona futhi lamanye ama-instances dealing lamanye ama-foreign countries lapho ongathola ukuthi kukhona izinto azesabayo ukuthi ma zingavela zingagcina zisiba ludaba olukhulu oluzoyenza impeachment ibe much stronger ma abantu base-America bangezwa ukuthi kulento esifana nalezo ezenzakalayo.
Njengoba bengahambi khona ngale edalele House of Representatives kumbe ngathi kumakomiti wona la ufunakalayo, pho ke bangadonswa njani ukuze be khona ngale?
Ngokwazi kwami i-House of Representatives ilelungelo lokuthi ishiwe amasaphina ukuthi bonke abantu laba ababiziweyo kumele babuye bazo-appear e-court phambi kwedale le-Congress le-House of Representatives. So I think umthetho uyavumela ukuthi laba abaphula lesaphina bengayilaleli, I think i-Congress ilala ilungelo lokuthi baboshwe laba bantu or banikezwe ama-fine azoyenza ukuthi abafosele ukuthi babuye bazo-appear ba-testify phambi kwe-Congress. So ngokubona kwami i-Congress okwamanje I think isazama ukuthi at least ingasebenzisi amandla enawo ukuthi ibafosele laba abantu babuye, kodwa isazama ukuthi kukhulunyisane ngokunegotiate ukuthi okay ozuzowaphiya uzokhuluma under oath okwaziyo ngokwenzakalayo. So I think ekugcineni ma kukuthi i-Congress isifosiwe kwalaba abantu bayagcina bethatha amanye amanyathelo okubafosela ukuthi babuye bazotestify.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi kwezombusazwe ezimele yedwa. Sixoxelaye ese-Washington DC khonapha kwele Melika.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagase aku-909 medium wave, laku-short wave 6175, laku-9825 kilohertz ekuseni kusukisela ngo-6 kusiya ngo-7 a.m. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 sitholakala ku-909 medium wave, laku-short wave ku-4930 13860 laku-15460 kilohertz. Ku-live talk sitholakala ku-short wave ku-4930 13860 laku-15460 kilohertz kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama.
Ye lamhla ke silethulela umculo ka-Blessings Ngqo umfo kaNkomo odabuka khona ngale ke eMadopo.
Igama lami nginguNqobezitha Nkomo, ngicula lo Jonathan Wise, lo Robin Mlawuzi, kodwa iqembu izethekeli laqaliswa nguBlessings Ngqo Nkomo lo Jonathan Wise.
Thank you.
Ingoma le ethi gwabe gwabe ikhuluma ngomuntu singathi othanda unkosikazi wakhe kumbe umfazi wakhe, njalo egwabisela abanye abantu ngokuthi umfazi wakhe ngumuntu omuhle, ngumuntu omphethe kuhle. Owayenza sayicula lengoma ukuthi sasifuna ukuthi sivuselele umdumo wakobulawayo wemathebeleni wakudala, wenzela ukuthi sithi siqhubekele phambili abantu bengalahli amasiko wabo. So saloku samuvuselela sicula njalo njalo nje. Sithanda ukwazisa ukuthi abalandeli bethu siyabathanda kakhulu, njalo kukhulu okuzayo esibagcinele khona. Khona nje sizahamba indawo zonke lezi sibanika umculo wethu weZimbabwe wakobulawayo emathebeleleni, indawo zonke nje abejabule kakhulu, sivuselela isizwe ngomculo njalo njalo. Abalandeli bethu, umculo wethu bengawuthola ku-iTunes, wonke nje kuma-social media. Ungavele ubhale iZethekel Music, uzawuthola umculo wethu. Siyabonga kakhulu.
Lapho ke umculo ka Blessings Ngqo leZethekeli. Sizokuthi abantu bathini lapha ke namhlanje. Unoma Ncube uthi amavuko dube ye unjani kula ngapho. Sizokuthi ke silobaba lapha ecingweni uPaul Ndlovu. Paul Ndlovu, isikhathi se-social media kula manje, ungathini namhlanje?
Kunjani baba Mthala?
Ngiyaphila mfowethu, unjani wena?
Ngiyaphila.
Ye, kwini ongasitshela khona namhlanje?
Mina engakutshela khona ukuthi yazi bengifisa mani ukuthi mhlawumbe but ngike ngazama ukuthi ke ngifonele lalo omnye ubaba lo MP abadungu spare sithole. Nenkinga mani lapho esihlala khona, into esedizayine ukuthi abantu basuka bangena nje bazihlalela and inkomo azinamadlelo. Ngiyazama ukuthi ngikhulumisane nayo ukuthi at least maybe mhlawumbe bangabona ukuthi abantu bangaba bafaka in order na ukuze inkomo zikwazi ukuthola amadlelo. Ngoba sikhova manje ziyaphi inkomo, ngoba akusela ndawo lapho ezidla khona, uyabona.
Ye, uthe indawo lapho okhuluma ngayo, indawo okhuluma ngayo kuthiwa ngaphi?
Indawo ekhuluma ngayo kusenyezi lapho eflabhu, kusenyezi ewanezi.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke isikhathi dumfo wethu. Sibongele kakhulu eNdlovu, ungadina lokusasa bakho.
Ngiyabonga lapho.
Okay, bye-bye. Hayi, ubaba Paul Ndlovu uthi-ke badinga amadlelo kuthi isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye. Singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje. Isiphathamandla sikahulumende esisebenza e-ofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa, uMnumzana Joram Gumbo obotshwe izolo, ukhangelelwe ukuthi uzamiswa emthethwandaba namhlanje. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngo-Kips Dube. Asidibaneni njalo ngo-7:30 ntambama.